Sizwene jabula abangkhalisa yonkhaliseni kalana kalana ngkhaliseni ngkhaliseni wabakhalana ngkhaliseni ngkhaliseni kukhona loya muntu engangimthanda ngenhliziyo yami yonke Yena wanshi angenze lutho nkosi
My babo
My
babo
Yeah nkosi
My babo Yeah my babo
Ngabe mfelo wathi mina
ngenza My babo
Ngabe mfelo wathi mina
ngenza My babo
Awungabe mfelo la Ngiyela
My babo
Mina ngabe mfelo la Ngiyela
My babo Yeah my babo
Yeah my